izakhamizi zithi loba bezilindele izulu ngamehlo abomvu zethukile ngendlela elinengayo kusukela kuviki edlulileyo. Izindlu zokufundela esikolo seDambashoko eGwana North zibhidlizwe ngumoya omkhulu esigabeni lesi okubhidlikele ezinye izindlu zezakhamizi. Umnumzana Abraham Spindi oyisakhamuzi seDambashoko uthi kusasa abafundi balesi sikolo iluvilibane.
Sokulomonakalo omkhulu kakhulu owenzakalelayo esingasakwaziyo ukuthi ma zivulwe izikolo abantwana kuzakwenzakala njani ngabo. Asisakwazi singabazali, so lokuthi sikhangele ukuthi sizancedakala ngaphi asikwazi. Kwana izulu elikhulu lilomoya omkhulu, kwathathwa yonke into, nezindlu zamatitshala nazo zathathwa, namaklasi athathwa. So khona lapha iDambashoko ikhakhamele ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngalesi sikolo.
Ukansila kwathu eGwana North uNkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi mkhulu umonakalo odale lizulu leli ebelilomoya oyesabekayo.
Isikolo seDambashoko kuthethwe amazenge angu-32 awela katshana, bekuphume ama-asbesta angu-16 awa ahla afa. Ekukhotheji kuphume isihloti sahle saphuma sawela katshana.
Ngaphandle kwesikolo uMampofu uthi minengi imizi edilizwe lizulu leli.
Benedatata village kulomuzi kaGirls Nyathi kuphume amazenge awela katshana kwadilika umduli. Mhlanhla nje kuthe kuphuma amazenge khonapho yena wahle wangena ngaphansi kombheda. Ugogo Sibilo sekhulile sesingene ngaphansi kombheda, umduli wahle wadilika, wadilikela phezu kwawombheda. Mhlanhla nje kodwa kale malanga, but hayi kube ngumonakalo omkhulu kakhulu. Hayi roof ihle yadestroyeka, wasala vele kungela lutho. So asibe lomonakalo omkhulu kakhulu.
Usobhuku emasholomoshe mnumzana Lamondlovu uthi izilimo ebezilinywe ezivandeni zithatha ngamanzi ulandela ukugcwala komfula onkaje.
Ukugcwele ukuthi ubehambe egangeni lokuzingadi kwabomama kade bekwenzile kule mpidanyana bezithatha amanzi emthonjeni nje wathi umthonje wathi ngani uyachongozela amanzi kuhambile impidi ihambile konke.
Isiphathamandla seGwana Road Council umnumzana Rangana Isifanda ubekele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuba lo monakalo njalo esikolo seShaka Primary lapho izindlu zokufundela ezisele zingelaphahla. Uthi bazancedisana labazali ukuze lezi zikolo zilungiswe zingakavulwa. Kusenjalo zisele zikhala ezimathonsi ezakhamizi kulandela ukuwa kwebhasi uGreen Horse ngomvulo emini yamawaza eGwanda South. Libhasi wele emfuleni ngemva kokuchapha ebholorho ebeligcwele amanzi kulandela ukuna kwezulu kuleyo ndawo. Isikhulumeli samapholisi eMathabeng South u-Assistant Inspector Loveness Mangena ubeke ukuthi kufe umuntu oyedwa wanyamalala usane kulingozi. Izanuse zomumo mkhathi zihle zixwayisa uzulu ukuthi engalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimelo msakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.